dawudaba lonilasuba ngoba njengoba ngingakhuluma ephambilini ukuthi bamsukumeza yena umhlanga wesemsebenzini lokho okunye ukuthi kuthiwa yangabe evayolethe imithetho ye-cyber bongokunye lokhu bayathiya njengomuntu okwethimihlane ngoba umsebenzi wakhe kudinga ukuthi exoxisane labantu ukuze athole izindaba xa ugeza enguye wabuya ukuthi baxoxisane akusho ukuthi wawumele embalekeni ngoba ubuya kuye njengomuntu olendaba entathele izindaba wakumele exoxisane layo ugezi so akuyasihlupha ukuthi udaba lolozelo wafika ekuthini kumele elale phakathi akunjalo yikho nje ubona ukuthi amanye amazwe atsho ukuthi iZimbabwe akula ukukhululeka kwentethele zindaba kubi sibilisa kusola kakhulu
kodwa uMnangagwa uthi usegxilise amalungelo oluntu eZimbabwe agoqela awentathele zindaba uthi selisebenza ngokukhululeke kakhulu nxa kuqathaniswa lesikhathi kusabusa uMgabe
lapha uluma epozisa umongameli kuyakhanya ukuthi khona awulakuhlukana nalokana langesikhathi busa uMgabe abathe bafunda baphambili entweni zentathele zindaba bayakujongisa ulungu ukuthi khona it's change without change kunokuyala sakubonayo ngesikhathi sisabakumgayo iintathele zindaba zihlukumezwa yikho kulokho kusenzakala lakadeni
uMhlanga uthi kezwa kuhle emzimbeni kodwa siyabona ukuthi uzalala evalelwe esitokisini uthini ngalokho
hayi phela inhloso abalayo kakhulu ukuthi bezidinge ukuthi lizwe ukuthi umuzana ugeza ukuthi beze bethole umkhondo wakhe sebelandela yena uMhlanga onguye osethusele umbiko ngogeza ugeza abaningi bebengamazi sebemazi ngemva kokuthi uxoxisane loMhlanga.